ezanu PF sikhuluma kunje nje kuyalwiswana akulalwa kujikelana inyoka ephilayo kubangwa umbuso wakhe kutshengisa ukuthi phela nakuzanu abantu sebekhangelele ukuthi mhlawumbe phela uPresident Mugabe sengaphumula ngaleyo ndlela ngibona ukuthi kungaba kuzima kakhulu njalo uPresident Mugabe bekhangelele ukuthi njengoba ekhatshane khona lepheche emazweni angasuke ethusela abantu athi hayi wena umbuzo obuzayo lowu kawubuzwa kwele Zimbabwe iqiniso yilo lelo ukuthi njengoba sifuna ukuzwa kuzanu abanye abantu abelizwe lasezimbabwe jikelele ubungumbuzo asebewubuze kanengi ngakho mina ngibona kudanisa kakhulu ukuthi uPresident Mugabe uphindile njalo namhlanje wakhulumela phansi izifiso zikazulu wezimbabwe
uthi uMugabe ukuncintisa kwakhe kukhetho luka-2018 kuza kuya ngokuthi uphile kuhle emzimbeni kumbe hatshi lokho kungaba kukhomba nawo ukuthi ngempela impila kahle kaMugabe kayimanga kuhle njalo laye uyakwazi lokho uyazizwa
kunanzelela uyakunanzelela uPresident Mugabe ukuthi ukukhula kuyinto phela engakwazi ukumngcibela ukuthini aqhubekele phambili evusa kodwa ngithemba ukuthi yena uzilungiselele ukuthi angancintisi kukhetho luka-2018 ngibone ngani mina impendulo leyi uyiphe njengoba nje buzo ngokuthi yena umbuzo sithi kathi wena ubone ngani usaphilile yini ukuthi walelokhu uvusa ngibone ngani nje yikho kwenze wathi hayi angali ukuthi ngingumuntu kodwa phela abantu bezimbabwe nxabe lokhu bengifuna ngizabusa kuze kube nini lani mbone ngani mina yikho lapho kwele qiniso likapresident ulokhu ezama ukwala ukuthi laye njengathi ungumuntu wenyama.